Ngiyabonga. Kutshengisela ukuthi uBiden le-United States ngathi le-NATO bazimisele ukusupporta i-Ukraine. Ngakho konke abalakho ukuthi uPutin angaphumeleli kule mpi yakhe ayiqalileyo against i-Ukraine. So, yeah, kube yinto emangalise kakhulu ebantwini abaningi isibindi alaso sokuthi aye ku-front e-Ukraine lapho kungenamabutho e-US, okuyinto yokuqala kuma-president wonke. Kutshengisa ukuthi uzimisele kakhulu uBiden ukuthi ancedise i-Ukraine ngezikhali langezimali ukuthi balwise i-Russia.
Ubona ilizwe le-America lizaqhubekela phambili na lincedisa ele-Ukraine empinile, ngoba kukhanya ungani sokungani akuhambi kuhle lelizwe le-Russia. I-America izaba lesibindi sokuqhubekela phambili na inceda ele-Ukraine?
Yeah, mina ngokubona kwami i-America izimisele, ngoba kule bipartisan support lapha e-Congress, both ama-Republican lama-Democrat ayavumelana ukuthi kubalulekile ukuthi uPutin angayiwini le mpi le eye-Ukraine. So I think i-America izimisele to support Ukraine all the way.
Umakhelwane, namhla umnumzana Biden usechaphe wangena kwele Poland. I-Poland lilo mngcele okuthiwa yiwo omude okwedlula eminye imngcele lelinye ilizwe, lelizwe le-Poland. Ele Poland lona lingathola yini kumbe lingafuna yini uncedo nxa sesikhangela ukubana lingcelelane le-Ukraine?
Well, i-Poland siyazi ukubana iyi-member ye-NATO, and therefore i-NATO yavele yatsho part of i-policy yayo i-NATO ikuthi anyone othinta i-member yabo e-NATO uyabe ethinte i-NATO yonke. So uPutin into angeke aze ayenze leyo, ngoba even impi le ayilwayo le-Ukraine uzama khona ukuvimbela ukuthi NATO isondele eduze kwakhe, ngoba i-Ukraine ifuna ukujoyina i-NATO, ngoba ifuna ukujoyina i-European Union. And uPutin yikho akulwisayo khona lokhu ukuthi i-Ukraine, njengoba kuyiyo i-neighbor yayo enkulu, ingabambani le-NATO, ngoba uthi yena iyabe sebelethe i-NATO eduze kwemngcele wakhe. So no. Yebo.
Ayi, carry on.
Yeah, so i-Poland, I think i-protected ngokubana ivele iyi-member ye-NATO, and angeke izithinte. UPutin nayo uyazi angeke azayithinte.
Njengokutsho kwami, uPutin sokumqhuphululaka khonokho ukubana ele Melika liqhubekela phambili lincedisa ele-Ukraine. Usethe yena useza isivumelana laso lele Melika usesikhansila lesi sivumelwano kasasifuni esama-nuclear. Uthini ngakho khonokho moya?
Yes, siyazi ukubana isivumelano esasikhona esokuthi every year ama-inspector awe-America ayahamba ayo-inspector i-nuclear, ama-nuclear weapons awe-Russia lawa, abe-Russia bathumele awabo ama-inspector ukuthi a-inspecte ama-weapons awe-America, bekuyinto ebinceda kakhulu ukunikeza umhlaba wonke jikelele ithemba lokubana angeke kube lokulwisana okuzo-include ama-nuclear weapon, ngoba I think amazwe lawo mabili, njengoba kuyiwo alama-stockpiles amaningi awama-nuclear ukudlula abanye, bathembisana, bavumelana ukuthi abangeke basaqhubeka beproducer amanye ama-weapons awe-nuclear. And then into le yasuke yastopa nge-COVID ngo-2020, abazange basaqhubeka. So bese kumele baqale ukuthi since i-COVID ingasekho, ama-inspection lawa bawaqale futhi phansi ukuthi abe senziwa every year. UPutin usezonde kakhulu ngodaba lolo ukuthi i-America lokhu isupporta i-Ukraine. Usethe yena-ke akasafuni ukuthi isivumelwano lesiyana siqhubekele phambili sokuthi ama-inspector acheck. So khona lokho kuyingozi kakhulu for umhlaba wonke, ngoba ama-nuclear siyazi ukuthi awa-destroy nje just wona amazwe lawa alawo ma kuwukuthi impi ye-nuclear ingenzeka, ama-nuclear angadestroya umhlaba wonke jikelele. So I think into enziwa nguPutin is very irresponsible, ngoba yena nguye oqale impi le ye-Ukraine. So ukuthi abese ngezinye indlela usezama ukuthi uyathreathen, utsho ukuthi uyathreathena ukuthi usengafuni ukuthi asebenzise ama-nuclear, ngoba ma kungasela ama-inspection awenziwayo angeke kusaziwa ukuthi ulezikhali ezinjani ezilama-nuclear azikhandayo ngale wakhe.
Kata omunye umbuzo wami bemfuna ukubuza ngani, ngoba bemfuna ukubuza ngokuthi ele China lona lingena ngaphi, ngoba kuzwakala ngani liyamelana lisekelana lele Russia. Kukhona yini okwenziwa yiChina? Liyaphika kodwa ilize leChina ukuthi kulezinto elizenzayo kumbe lisekelana lele Russia, kodwa kubikwa kunjalo.
Well, ele China lona selathi lona li-neutral kulolu daba kule mpi le yenzakala e-Ukraine. I-China I think yona for i-prosperity e-China angiboni ukuthi ingakwanisa ukuthi i-support i-Russia directly. Siyazi ukuthi iyasupporta u-Putin indirectly maybe ngokukhuluma, but hayi ngokuthi ingenele ngezikhali empini le, ngoba ubudlelwano elabo i-China le-US ngathi nje lomhlaba wonke jikelele yona ikhangelele ezomkhonomi, ilwisa ikhangelele ukuthi yona ifuna ukuba yi-number one developed country in the world, and ukuthi ingenele udaba lolu angiboni ukuthi kungahamba kahle kulezifiso zabo abafuna ukuzenza.
Ngiza kuthi namhla, just for the sake of this interview, ngoba half of i-interview lenza isebenzisa ngolwesi umhla ka-24. So nza kuthi namhla sokulomnyaka impi le yaqalisayo iqaliswa nguPutin wangena kwele Ukraine, abantu bakhangelela ukuthi ha kuzathatha nje inyanga kumbe ezimbili kumbe ezintathu ele Ukraine liyabe selisarendile. Manje sesibalwa umnyaka impi le yaqalisayo, siyibona iqhubekela phambili ukuthi iziyaziye phethanini.
There's only one way impi le ezophela ngakhona, and that only way is ukuthi iRussia iwithdrawe lamabutho ayo back to eRussia, and iUkraine I think the fact yokuthi isidonsile umnyaka ikhanya futhi ingathi iyanqoba, ngoba isithethe back ama-territories ayike athathwa i-Russia, kuyatshengisa ukuthi izikhali le support i-Ukraine eyitholayo from amazwe afana le-America lama-European Union countries labo-Germany labo-England iyatshengisa ukuthi ilizwe ama-countries amaningi awavumelani the invasion le enziwa nguPutin, and i-Ukraine I think izizalwane zayo zizimisele ukuthi zilwe le mpi okwazi ukuphela zithi sinikeni izikhali thina uPutin sizomnqoba lapha, and ziyatshengisa ukuthi ziyanqoba. So kusho ukuthi ngezinye indlela uPutin sekumele asebenzise ama-weapons ama-stronger maybe even afana layo i-nuclear ukuthi astope i-Ukraine, and i-Ukraine sizwa sisithi yona not only ifuna ukuthatha back i-land yayo ethethwe i-Russia during le war, but even way back leka-2014 lapho abathatha khona i-Crimea, uZelensky uthi yena sebezimisele ukuthi le-Crimea sebeyifuna back. So bazimisele ukuphusha i-Russia all the way back to lapho ebikhona before bethatha le-Crimea.
Manje mbani ozanqoba lapha?
Hayi, eqinisweni i-Russia ayilayo i-chance yokunqoba, ngoba even imorali lamabutho ayo bayazibuza labo ukuthi kanti vele impilo isibangani sengathi abekho motivated enough njengama-Ukrainian abafuna ukuzidefenda. Ama-Ukrainian especially khona manje bacela lokuthi bafuna ama-fighter jets. Sizwe kuthiwa i-UK isiqalile ukubatraina ukusebenzisa ama-fighter jets. I-America layo sizoyibona ilandela. Once bangathola lama-fighter jets, babe sebelezikhali ezinafu zokuthi babe sebekwanisa lokuthi babhombe phakathi kwe-Russia. So i-Russia ekugcineni kuzomele nje uPutin agoqe umsila abuyele emuva asarende achiyane layo le mpi le ngoba nguye ongayiqala.
Umsila kaPutin uyagoqeka na ngoba sizibone ngumuntu oziqhenyayo oyimeko.
Well yena ngabe ngumuntu oziqhenyayo but okusalayo if abantu baseRussia bangaqala ukulubona uhlupho lolu oluletwa yile mpi yibona either abazomjikela ukuthi makehle esikhundleni o sizobona sizoqala ukubona kusiba lama-protest lama-riots eRussia abantu besala ukuthi bajoyine impi yakhe uPutin.
Ngiyabonga Moyo. I got carried away. Kade ngicela i-3 minutes but I got carried